Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha siwa khona umuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Xa engaze agobe egobela imithetho yeZANU-PF, imali ibe ngcono iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwele-Melika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomongameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka 27 Mbimbitho ngomnyaka ka 2029. UMushavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko eyemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye, siyazi ukuthi lapha siwa khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yeZANU-PF, imali yethu kayisuzibe ngcono iyabilokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensitha likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuke into oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo yenza ukuthi imali igcine. Ukuphuma udinda nje imalumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho eyomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali ebhenki, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angakuphumela ukuthi akwenze. Kodwa njengoba esitsho ukuthi sofuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane ngoba sowuqondane ne-national productivity.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japhet Mpofu usomabhizimusi olodumo kobulawayo.
Into khona tube ukuthi as producers Zimbabwe so sathatha i-economy yethu sisusa stylata ku speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi esitiridi namatamatisi ethengisa ibhokisi lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina lekugcineni amatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqashiswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi aneleyo edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumende sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa nasiproducer ngabe kasikho kuwona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpho?
Lapho kukhona kumele kube khona kaprovide amanzi ayaneleyo la magetsi ngoba kahle singazi ngikunika $1 million ngithi hambe e-Fetridiana uzaye usebenze 3 hours duba abantu befuna imali yabo.
Police.
Kathe sibuye ngapha eplazini, phela ubuye eplazini la ngizalima njani, ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground. Amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali.
Ye madoda.
Senza fake 1 hectare ecabbage.
So lapha Mpofu uthi vela akusebenzeki, yikho kujola.
Hayi kuyasebenzeka as long thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu. So kathe sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungalagetsi kungalama.
Kodwa abantu njengoba usomabhizimusi lina kumele lizeni akule lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icine lisenze khonokho
kathesi unje lapha mna ngiyalima kathesi amanzi andikhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi angilisebenzisa isola ngafaka mina 50 kV yesola ngafaka kathesi inkonzo zami ngafaka i-50 kV yesola kuyasebenzisa
kodwa wabo kuphuna amagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona kwahulumende lo
ukuthi ipatria ukuthi siyazibhambanisa yethu silihamba 30 seconds off
nyakuza siule kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizimusi olodumo kobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing RBF. Uhlelo lolube liqhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lwe-Results Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempilakahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye izisebenzi zezempilakahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-60 amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingama-50 ikakhulu emaphandleni. Okhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe inkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million
women received prenatal care services and RBF supported disability. Abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi walolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lwe-Results Based Financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRucheko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
It's growing, so RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle ePhalamende uMnumzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolu beliphathisa kakhulu kulolu hlangothi. I World Bank ipe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathi intambo wezempilakahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu, ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempilakahle.
Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamathuma isithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka-7 wenyanga edlulele zisethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe zindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhululwe ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathi intambo ogatsha lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sekufika abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusize uzwe. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsulwa laba bantu. Yikho velo bekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezithiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho, ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu, akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncebe ungathi uyakhala kube nguye osegijima phambili azokumbambaka. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho unuphehlwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo elezanu PFS ehlalweni njengalokho okusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhetho lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe elezanu PF kube nombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcinisihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Svanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wabontanga opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe elinjengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele bazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho engalikwenzakala kiklabhu ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshela iphathi, siyatshontshela konke but
litshontshelwa ngoba
umuntu uyakwazi ukuthi ibandla lezanu PF leli tshontshela ibandla lethu lilela sikhipha ephalamende sinabanye singama-MPs yilo elibambe amakhosi yilo libambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabaso be-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuya sithi mina nginebandla lethu ngakho nje sengikhipha abantu inkantolo uyavulela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho muyela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifananayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nosayabongela kasengikahle ukuthi lesikhethe umuntu omutsha elibutaalaaconsider i-defeat. So aso nto esingathi yinto emangalisayo izindathi njengezimbabwe sihlela ezilise emaprezident ka-Europe Cup. La mali akhona ngate-0 nangaozizinto prezident ngabe ngabafana abancane na lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane kuchoyo ukuthi abantu abadala balowizo yenithi nangokukhula ukudaba phansi yasifika intsansi yethu futhi ukuqhaphe dathi kubuze akulaphendula lapho lokho ngabe ngoba MPs abantanga ama minister njengabantanga ndawona imizekelo sokuzela la yongena ngokana omncane lokho khangela ama repercussions akho sebukuthi abukuthi abantu bangali ukuthi experimenta ngelizwe solo kwathi kutsho ngoba umfoti lapho basho ukuthi bayatshontshela ukuze bathini thini no betshontshelana ngena ngabo lo kanti bamkhethile ngoba olekhathathithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu okwalapha kade kudlala ezimbabwe ulida ebhethini wakhona ubengenambono ubehambe ekhathi umuzi kumbe ngabayathinzi kakhe uphinde eyibalekile izimbabwe angeke asithembe into enjalo.
Mnumzana Svanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu okumele bekuzwe izani izimbabwe ukubulala i-opposition and lokho bakwenzekile akukho kutho bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusemnyakeni nalo kuyabahlunta ukuthi kathi kungani ipolitika esuka kuthiukuthiimalaphana and akentela ukuthi kathi esibazihlusa ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into eyaziyo ikubhizisa yikho upresident sanhlaukuthihayi thina sihamba nyovane kangena nyovane alisiboni ukuthi ivulala i-opposition indlela kodwa ivulala impilo zabantu ivulala isasabentsha ivulala ilizwe ivulala yonke into kubhizi lokho kubona ngenzondo kodwa ewampile ukuthi hayi
nanso-ke indaba mnumzana Mrech umnumzana Sibanda ukuthi wethesa umlando ibandla lezanu p f
bangana bonawo ngabo abantu abangenambono abalamehlo kodwa bengenambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izithu zabo bethole izimali besengabakuthengayo entweni yabo be bengafaki abantu phambili bengafaki izanu p f.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni betshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho okwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumende abaphethe ukuthi befake kuvalo besethisele bathumba abantu bekhalapha abantu bezele njengoba ngangingengathembisa ngoDisemba laphana ngathi uhulumende ngaqhubeka esenza so sizabhikiswa sizangiyona efredini sengakutho ukuthi kalepha abantu abalinde size ukuthi umongameli Tlamisa uthatha ngathi esisa ngathi uthinto lukhona lusendleleni bengokutsha sifisa ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradini sibeneselebrata yekholisa esiliphethe ilizwe ngiyabonga
mnumzana Mraich ubona ingane ibandla lezanu p f lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa
izanu p f ngenxa ingena ekhetheni ingena ikwazi ukuthi impumela iyiphuma njani izanu p f izaqhubeka ibusa akula ebhokisini ezizeleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo thina sikhulela kambi ngokuyakha ilizwe sibezizweni esikhophela ngumongameli vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembiso ze-ekazini yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 ajayeni afrika ne-elections intanga ekefutha njengoqhashe so ngikhangela ukuthi ngabanye abantu esiyekuspekta ukuthi bezozijoyina ilandeleeyezinye ipathi kumele bezijoyina yeni ngithimbi
uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda
hayi kusa umthanyelo omuthi kanyela kuvile umthanyelo omdala kungakhathalekile ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi yebo ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hayi sifuna ukwathi izimbabwe thina ukuthi loba mzani eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubuwani abazimbabwe ngitshengizenye ndawone ngaphansi kukapresident Tlamini.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Mureju webandla leZanu PF losithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba wabelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazi ukuthi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yibhumarengi ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena kuwhite house elibhagethi enziyana njalo abanye loba bemsupporta abanye they're tired bathi hayi we don't need itebulensi le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba yi-free spirit for ukhulumela you know free access to ama-recreational drugs and stuff like that njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe he's supposed to take out a chunk of the liberal voters who vote Democrats but into yakhona ukanya abangamthabeli uTrump kana nguye abaya kuye ku-RFK nguye ngoba nguye ungani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose as it is amaphandisi athi hayi it's not a given ukuba uthathele uBiden
singabona sebe bathathu ababe bencintisa kungakusitshoni kumbusazwe welemeli
angithi yena u-RFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden i-Democrat ticket izathathwa nguye uBiden u-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime eyi-third party kumbe eyi-independent ama-voters amaningi by now asedecidile amaningi asedecidile. UTrump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi. Bebequestiona nje ukuthi ngoba there's been this theory ukuthi Americans love rebels, may they love the underdog. And uTrump ubesekhanya engumuntu under pressure, kanye anibambisinisa, he's got 85 cases. So bebesithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba bameli bamabandla abusayo ababesefollows mabethi ripoti kaNervous Mumba yayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZanu-TF yawina ngokubhinya ama-election. Okuqala kwakunefezi, okwesibili babengavumi idiaspora vote, okwesithathu babevimba wabadla kusake watshabe wabulala. Yona le ANC yona manje exotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo. Bayenza inhlekiso ezibhedlela manje e-South Africa, ababafuni but ngapho bafuna iZanu-TF. Abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhiphe wezana yabonga ngumasenga kobulawayo phumule badukile
Studio 7 Studio 7 linjani? Hayi siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi. Hayi akukho okubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazezihluphayo la. Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inumber isayazi unini behlalele 7 manje umalondo watshona so umntwana kasimboni nalowo kade ehlala lo malondo asimboni ngoba o-anti bake bayakhala bafuna ukubona lo mntwana angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lojetho e-7 sanga ukuthi sihlawu phakathi kwa-John Brandi sozethi esinye sesiutom bandi siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kamandela lapha bayehlalela kompa so ngicela ukuthi lingi-advertisele into ukuze umntwana loku simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo-anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini bayahlukana khona apho kutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngusijindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhethwa wonke lawo manga ebazini asitshela sibabayaziyo bona ebazi labo abantu esidinge mna se-13 ku-Route 12
njani ku-Studio 7 njani siyabonga abantu siyabonga izintaba sela ukuthi sike sikhumbuze labanani governmental organizations aholisa ukudla ukuthi this time kufanele bethintele abantu emadolobheni ngoba isimo ngathi asikho-right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi nendlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti i-industry yavala okobulawayo siyacela ukuthi kubanjewe amanani governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebeholisa nabo cela kube strict CV abantu lonyaka lapho emathawni kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka so ndlala le
salibonani salibonani ku-Studio 7 salibonani bhugumbo lokhuluma edinga ngale kodwa ngisejobeki manje mina nginokudana ngezikhulu zethu lezi zezane hhayi bakhonthi into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka hhayi ayi mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la hhayi kusasa kayikho total hhayi laba abantu balesihluku madoda hhayi senzeni njani hhayi laba abadala angazi ukuthi banje abalazelo abafuna ukungcwaba mpela intsha yonke soka kusela abantu abantwana basithi ephila ngotshwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Good Life Talk lingakhohlwa uhlelo lulandelayo namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane e-Women's Month. Singakahlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashavano sekhethwe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje sizugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.